Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Vuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesithathu mhla ka 12 Nhlangula 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi namhla bazavalelisa umoyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Java eHarare. Amapolisa ensita abikho edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiwa umoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation.
Abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-GST ye-Zipa. So kulo mkhumbulo ukuthi mina nginama-documents athize engiwagcinileyo, so mhlawumbe wawafunayo.
Abalimi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo.
Sibiza kakhulu, abaningi bayithengisa 9 years, 10 years, but abantu lapha sinasebenzisa amabhondi.
Uzulu wethula okutshiyeneyo ngokwenzakala kweleZimbabwe.
I-government siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge-welfare for the elderly people, ama-pensioners. Bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise.
Lingakhuthwa lihlandla lesithathu lomculo kaBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu ukhangelelwe ukuthi uzavalelisa umuyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Java eHarare namhla eNyaradzo Funeral Parlour. Isidumbu sakhe singakathalithwalelwa elokitshini leGlenview akade eyimele edala lepalamende. Umnumzana Anderson Manyere, umlandeli webandla le-MDC, wazana njalo lomndeni wakotsvangirai uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe sizathwalelwa njalo esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House singakahanjiswa endlini yakhe. Umoyi uzabekwa kusasa eGlenview Forest kweHarare. Amapolisa ensita abikwa edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiwa ngumoyi uDumiso Dabengwa zisesandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso le okwamanje usebalekile kweleZimbabwe wayephephela kweleSouth Africa ulandela ukwethuselwa kwakhe labanye abasebenza labo ngamapolisa ensita. Kubikwa ukuthi uHanana wazondisa iziphathamandla zikahulumende ngombiko owethulwa esililweni sikamuyi lapho wachothuza khona uhulumende obusayo esithi uDabengwa kumele afike lapho ayakhona atshele ayisilwa labo ngesikhathi sempi ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa nzima.
Nxa sikhuluma ngasonto lavele kibo bahle bangena emoteni bahala. Ngesonto bekule event ekade organizwe ngobabongele sikhonjo lama-musicians akoBulawayo becelebrata ubabuDabengwa. So i-foundation la ibile tent khonapho, bayikhwaba ke bafika khona bazobuza umbuzo ukuthi ngingaphi, ngi-director wangkhona, i-foundation yenzani, ngibalekeleni, bebuza nje imibuzo abantu kade bekustendiwe. Kwi-only point of communication eyabakhona.
Libangaki ku-foundation eselicatshile?
Singu-3, ngingathi 4 ngoba unkosikazi wami lo mntwana, ngoba la isebenza sonke nge-programs officer.
Yena usele eZimbabwe?
Yes, and umntwana mncane, so kade ama-passport kwensuka aphuma nzima. Aphuma after 1 year, so umntwana kaka-eyakhe i-passport kayikaphuma.
Licabangela ukuthi kungani belilandela kangaka?
Okwenza ekusikucabangayo ukuthi ngike ngathola ifoni omunye umuntu ngendlela kade bekuza ngayo umuntu wakho lube ngani ukuthi yena ungu-journalist, but ngasengisizwa imibuzo yakho ukuthi hayi, imibuzo lekaso ka-journalist bekuza mayelana lesitshi engasikhulumayo mhlazana abantu bevuthene e-White City esikhumbuzweni sikababuDabengwa ngolwesihlanu. So kule nkulumo ethize engayikhulumayo bona babona ngani bisa na lo hulumende sense thando kabavukele uhulumende lo munye journalist ke wazama la ukuchoyisa ngendlela achoyisa ngayo wathola icontact e state house ukuthi khona lo bona kafanjelana wathi umuntu wakhona uthe yena abantu be intelligence bafuna ukumbuza imibuzo ethize mayelana le speech engasikhulumayo so mina bengicabanga ukuthi nxa bengidinga akumela ngabangilandele bebengangani ba I mean ba issue kuba ama summons kumbe warrant of arrest anything of that sort ayikhona ukuthi bangilandele
manje nxa wena ukhangele ubona ungani kuyini okungabaphathanga kuhle wena wakukhulumayo
yabona into eqakathekile ukuthi ubaba uDabengwa ngihlengela isikhathi eside even ngamalanga okugcina besisonke into kade ihamba kizobe eyathi silekizobe ngizazi lokuthi abantu labakade bemgcina njani bedlelana la njani ngiyakwazi so into enzelwa ngazikhuluma le nto yathi sengizizwe kababa uDabengwa ukuthi khathe sikula amasotha amasosha ake adukula abantu into ezimele bezingamphathi ubaba uDabengwa kule ndaba yegugura hondi akuxoliswana akukhanya ukuthi abantu bayangathi laye ubaba uDabengwa njalo behlukuluzwa lengakhumbula ilanga ebhalago kwakwakhatshwa ngamapholisi so into enzele bengizikhuluma so lokunye futhi abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-history ye-Zebra so kulomkhumbulo ukuthi mina ngilama-documents athize engiwagcinileyo so mhlawumbe yoba wafunayo
ama-documents akhona akhuluma ngani
kunakanelwa ukuthi lama-documents akhuluma ngegugura hundi lama-documents awe-history ye-Zebra ungakhumbula sesithole uzibuse uhulumende wokuqala wathatha ama-records wonke awe-Zebra so bona ngokuzwa ukuthi thina siyaqoxa imbali ye-Zebra nakana ukuthi mhlawumbe amanye ama-documents angikhona sasala ubaba uDabengwa bela-ma-copies yiwe esizawasebenzisa
kodwa wona vele akhona yini okweqiniso
lokho ngenza ke ngikuphendule
Umnumzana Mthulisiyana na umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 esendaweni lapho angafunanga ukuthi asitshele ukuthi ungaphi kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla lezano PF uthi kuyamangalisa okhulunywa ngumnumzana Hanana
omunye umuntu uyafuna ukudinga nje amavisa ngento ezingekho encwebe ngifuna uzohlala kini kona le emeli ngenxa yokuthi ufuna ukujoyela eStudio 7 uzoba umsakazi kwerabo abanikazi ukukhuluma amanga odona sedingwa sokulaloko sodalokwana bakhona abaningi ngase bezinto edlula yena abakhuluma idoda ivula yena kanti ibona waye bengadinga wayezokudinga yena all of a sudden namuhla nxa ukuthi wena badinga abendaba angahamanga phela ema-police station angikona azivake ukuthi nangilapha siboni sibona ukuthi bazama enjani ngoba mina kangiboni kona ngalesi sikhathi kusise lo muntu simile ongafuna ukuthi abeloke ecazisa abantu ebulala abantu ngenxa yokuthi umuntu utheni ubutheni lokwana-ke ngwakungabe kungayenzakala maybe ngesikhathi ebele sadlulayo lesami but kulesi sikhathi kathesi and wes international community ivele ikhangele kangaka
umnumzana Joseph Juma ukubandla le-ZANU PF sixoxelaye ekobulawayo Abalimi bakhala ngokudla kwenkomo osokukhuphuke intengo okumangalisayo. Namhla sixoxa lomnumzana Danishus Mlalazi ofuya inkomo eFort Dickson eInsiza.
Ah, kathesi ya iFeed iChallenge. Ndakwazi isimo esezweni asimanga kuhle like yonke into iyakhwela, everything is expensive kathesi. Lakho thina as farmers phele nzima. Esilesifiso kanti wahulumende kanti ayancedisa even especially lapha imithi lama-dipping chemicals abafuyi abaningi balahlekelwe zinkomo eziningi because chemicals imithi yokudibha inkomo ingathi ayikho indawo yokushota kwe-foreign currency so ngasingatholi i-assistance on imithi and also on i-feed isibiza kakhulu abaningi bayithengisa 9 years 10 years but abantu lapha thina sisebenzisa ama-bond so suka kube nzima kathesi abantu ku-supplement inkomo zabo nezulu lele lingananga kule drought lonyaka kule ndlala amadlelo kawakho ngathola ukuthi indawo eziningi kathesi akusela lutho emaplazini utshani so ama-farmers abantu azalahlekelwa zinkomo ngapha lama price okuthengisa inkomo aphansi compared to ama-price e-stock feed so sekunzimele
yes ngathi wena kodwa ngesimo sakho ulenkomo eziningi sibili zingaba ziningi kanganani khona ngalesisa
inkomo zami ziningi I think over 100
zimhlobo bani
mina mfuye ama-Bremen lama-limousine ama-Britain wafuya ama-Bremen amhlophe labomvu lama-limousine
Singathi ke nxa usukhangela khona lapho nxa usuzidengisa inkomo zakho zime njani khona lapho entengweni la?
Ah, akathesa ama prices aphansi, especially nxa uhambise ebutcher kumbe la abathi nxa bethenga baba control market and bapeki price currently ama price aphansi sibili akwenzi, but uma ungachansa lezi ezokufuya ze-breeding amathokazi, ungachansa laba abantu angaphandle kwelizwe ama-diaspora, yibo abangathi bathenga ngentengo engcono because babethenga ngama-US kumbe ama-rand.
Nxa usithi intengo iphansi singathi i-kilogram liyimalini inkomo ephilayo?
Nga-avarage amaybe ngama-bond lapha babe currently nxa kungama ama-commercials la, I think currently bathatha khona la i-price yakhona is ranging between $6 to $7. 6 to 7 bond kumbe yithiwa i-RTGS yakhona le per kg i-live weight yintengo angathi bathenga ngayo, and then nxa siyikhakhasi bathatha ngama $12 to $13 bond of which must we convert nge US dollar i-price yona le ye-live weight ingaphansi kwe-$1 mase sirate ama-US ingaphansi kwe-$1 because i-US dollar seligijimela ku-9 khonapha selubo-8 ku-parallel market, so uzathela ukuthi inkomo zihamba nge-less than $1 i-live weight. Ikathi kudala kungakabi lama-bond inkomo zasihamba ngama-$60 to $2 a kg i-live weight, but ngesimo esikhona kathesi zihamba nge-less than $1 a kg, which means yakhona iphansi kakhulu.
Umnumzana Danisius Mlalazi ufuya inkomo e-Fort Dickson and Caesar esabelweni seMatweleni South. Sixoxelaye ekobulawayo. Nanko kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi inkampani ye-National Blankets isivaliwe ngenxa yokwehluleka ukwenza impahla yokuthengisa eZimbabwe lakwamanye amazwe. Izikliwi eziyisikhombisa zigqekeze endlini kasiphatheleni kobulawayo zatshontsha phose inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika kanye le-R33,000 omakhalekhukhwini ababili kanye nezimota ezimbili. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe usiqamfundo Paul Mafumo ukuba ngumkhokheli wekholeji lemfundo yaphezulu ele-University of Zimbabwe kulandela ukumiswa umsebenzi kukasiqamfundo Levinyagura owetheswa icala lokuthi wanika unkosikazi Grace Mgabe isicoco se-PhD ongekho emthethweni. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. So kwesikhathi senu okwamanje liyakwazi ukuthi kumele lenzeni, kumele lisithumezeleke imlayezelo etshiyeneyo WhatsApp kunombolo ethi 0120246503188. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Salibona balaleli bomsakazo we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7 uncube lo okhuluma. Hayi, obasekhaya hayi sokuyahlula. Sesicela amazwe amakhulu asinikeze mhlawumbe iqhinga lokudiliza izani. Ngaphandle kwalokhu sohlupheka sesiyokufa. Akukho kuzotshintsha, bazotshintshana, kuhlale lo thina sihlale sihleli phesha kwamanye amazwe singazi nento esiyihlalele. Esicela amazwe amakhulu asisize.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela i-Studio 7, ngibingelela labalaleli bonke be-Studio 7. Mina igama lami ngingu Sithole ose kubulawayo. Lamhlanje zathanda ukukhuluma ngodaba olubuhlungu. Udaba lwabadala abaretire ngo-2006 kusiya ku-2008 ababizwa ukuthiwa ngamapentsheniya. Imali zalaba bantu siyakwazi sonke ukuba ngalesiyana isikhathi kusiwa imali yeZimbabwe. UGideon Gono wayekhupha amazero efaka amazero. Abantu laba okwamanje bahola i-80 RTGS ibond. Abanye bahola 30 RTGS dollars ibond. Pho uhulumende wezano ubona ngani abantu laba baphila njani uma behola imali enje ngesikhathi esibi kangaka, umnotho uwile to 0 degree. Kodwa kuyazakala mhlophe ukuthi iNASA neOld Mutual balama investment amanenga kakhulu. So why are these organizations paying sick money to these old people? And yet abantu laba abadala laba, they are not exempted from taxes. They are paying taxes like any other citizen in the country. Kodwa ke impilo yabo, they are living a miserable life. Uminister we labor and social welfare is quiet about this issue ama pensioners. Ama members of parliament, they are quiet about this issue ama pensioners. Ama councillors, they are quiet about this issue. So sibe sesizibuza ukuthi umuntu uyakhula uyaguga at the end of the day. Is this the life they are supposed to face when people get old? The government siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge welfare for the elderly people apa ama pensioners. Bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise, ngoba bayabhadala irent, bayabhadala amanzi, bayabhadala ugesi, kumele bedle, kumele bembathe, kumele begqoke. Besides balabazukulu balabantwana. So this is a life full of shame and disgrace.
Enjani basakazi bethu abahle sibathandayo. Yeah, kulima lo ngwenya lapha eGoli la ngila esantini la ngisebenzela khona, ngisemsebenze nje manje ngokholo la ngethemba ngilethemba ukuthi lani liphilile. Isimo sasekhale siyana sithanda ukubanzima. Ngicabanga ukuthi umnangazi wathi engena lapha wayethe yena unomehluko lomgane. Kodwa ke kuyacaca namhlanje ukuthi izalwe yisystem eyodwa, ngoba khona lokuyana ukushaya kwabantu ukuthi ungakhuluma ngento engathandwa yibo sokufana ukuthi uhlukunyezwe. So kuqala phansi bekungathi nje kuthulekile, kodwa kuyacaca ukuthi kuyakhona khona pha.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu phela imilayezelo kunombolo ethi 012024650318 lapha-ke iWhatsApp. Siye sikhangele ngamafitshane ezenzakala kwamanye amazwe. Umthethwandaba wakwelesi South Sudan usugwebe umnumzana Peter Baya Ajak ukuba ahlale ejele okweminyaka emibili, ulandela impiko yokuthi wakhuthaza ukuthi abantu bavukele uhulumende yena esejele. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats sebeqalisile ukuphoselana aqatha ngesikhathi belungiselela ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abajiyeneyo, namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka kwele Zimbabwe osebenza eBrithani owethekelela okwamanje kwele Melika. Uthi kunzima kakhulu ukusebenza kwamanye amazwe.
Ngize eWashington nguvacation babuthube ngivakatshele abangani bami la.
So uhamba njani? Uhamba kuhle?
Hayi, uhamba kahle. Uhamba kahle kakhulu.
Aha. So sizokuthi ke uvela eBiltani. EBiltani wenzani khona?
Yeah, eBiltani ngisebenza labantwana like phansi kwe-social service, kwesinye isikhathi le-youth justice.
Yeah, yabo senzani khona bola abantwana?
Senza ama inhlelo zokuvikela abantwana ukuthi bangaziboni besenza amacala kumbe bebotshwa.
Singathi ke kula bantwana beZimbabwe yini ojalo ukubabona khona pho inhlelo lezinjalo?
Ye bakhona kodwa ke hayi kakhulu. Abantwana engilokubabona kakhulu abamnyama kakhulu ngabe Caribbean Island or maybe engathi ngama British abazalelwe khona le eBritain ibaba ngathi baba banengi kakhulu.
Masa sikhangeleke okwenzakala ekhaya, ukubona njani okwenzakala ekhaya khona?
Ekwenzakala ekhaya kubuhlungu babudube ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi ngoba thina sisemazweni hayi asikungeni lokho njalo kakusi-affect. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba selezihlobo zethu nxa zilambile lathi kusho ukuthi ngapha kuyadonsa nasesikhwameni, nxa zikhala lathi futhi sikhala labo. Kubuhlungu kakhulu babudube, angazi ukuthi kungenziwani ukuthi siphume kuleyani situation.
Siyabona njalo ukuthi nxa usebenza emazweni lapha kuyasetshenzwa babambambo. Akutshela abantu ukuthi kusetshenzwa kangakanani?
Kuyasetshenzwa babudube kakudlalwa. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ukuze la ube lokuyimali okweneleyo or ukwazi ukuthi ubhadale izinto ozifunayo or uphile impilo oyifunayo nje njengoba la maybe ngitravelile kanje ukwazi la wenza into ozithanda. Abanye senza imisebenzi emibili, abanye benza imisebenzi emithathu. Kukhona labanye abahola kahle imali othola ukuthi vele uyabesebenza umsebenzi oyi-1 kodwa ke kona kuyasetshenzwa. Kwenye isikhathi uyamangala uthola ukuthi umuntu ungudokotela or uyi-professional leyana ukuthi sithi hayi ngabantu abale mali kodwa uthola ukuthi ngama-weekend wenza eminye imisebenzi ngaphandle kwaleyo awenza. Kwenye isikhathi uthola ukuthi uqhatshwe yi-agency njengemisebenzi leyo okukhangela abantu othola ukuthi maybe angazi singathi bale-disability, ama-learning disability, siyayenza yonke imisebenzi leyo ukuze sigcwalise isikhwama zethu out of work or after work or in our spare time.
Singathi wena ngokubona kwakho kuyilonga kutshela abantu beZimbabwe ngesimo abakiso sona lani ke ehlala ngapha emazweni?
Into engingayitsho kubo ukuthi ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi bayakholwa kakhulu, kabaqhubeke ngokukholwa lokuthandaza. Omunye umuntu angathi sokwehlula into zokuthandaza longa, kodwa ke mina ngithi kubo keep on, hold on, kuzadlula ngoba ongaphele uyahlula. Ngesintu uyazi babudube kithi bathi ongaphele uyahlula, ongayizwa isikhala kakhulu ingungu kusho ukuthi sizadabuka, uzafika emaphethelweni. Njengoba sibone lokwenza ngo-2017 konke sasingacabanga ukuthi ukhulu bangamkhipha waphuma. Usho ukuthi kuyakhanya ukuthi ayikho into emhlabeni engenzekiyo, konke kuyenzeka kodwa ke uNkulunkulu lesikhathi sakhe sokuthi kwenzeke.
Singathi ke eBiltani babambambo uhlala ngapha ngakhona
njalo
imihlanganiso yakho?
EBiltani ngise-Elith. Yes, Elith is about 190 miles north of London. Ye iduze lase Manchester, le Liverpool, le Sheffield. Ibhanti lelana kuthiwa yi-Northwest lona leyana nje.
Hayi, sibonge kakhulu embabo.
Hayi, ngibonge kakhulu ukuthi lingihoste babudubele ukuthi limphathe kahle kakhulu ema-studios. Ngithanda ukuthi ngi-encourage abantu bakithi ukuthi ungazibona lapha eWashington ungafikanga e-Studio 7. Hayi, uyabe ungafikanga eWashington. Mbonge kakhulu baba.
Thank you so much, siyabonga kakhulu baba mbabo.
Hayi, kulungile baba.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka eZimbabwe. Sixoxela ekhona phake eWashington DC kwelemelika. Njengokulithembisa kwethu izolo, namhla silethulela ihlandla lesithathu somculo kaBlessings Ngomo oqembule insingizi. Kule qembu lakhe njalo elibizwa ngokuthi yi-Black Messengers Afro Band. Ake sizwe ukuthi uthini unqo ngomculo wakhe.
Lapha kule nkuma uthi angazube nemali enganani uhambe nge-helicopter uhambe nge-jet wenzeni, but ethwethu zosihambela wedwa. Angazube lani uthando ahekwae mani kampayilabo angazube emilweni yedileni eya uthando sobabonisena. njalo futhi phindi ingene kusethandweni ithi labulo olothando khona indlela ikhona
uluthengi uthando ehalufuni imali uthando ngeke uluthengi uthando ehalufuni imali uthando
kade kokuthi kuye ngoba nje efundise ukuthi vele into yokwenza ukuyenza ngothando njalo ungaziye ngonxa ukuthi ngivule imali lento yonke no imali ayithengi ngothando. Yes, labana ngiyangathi nika uthando, give me love. Yes, ingoma ekhuluma ngothando, ithi ngithanda wena wedwa, anze kube njani ngwe wedwa, uyisomethe ngezindlela ukuthi ngomunye ulubambo lwami. Yes, cela unike uthando. Iyazitholo nje le ikhuluma kakhulu ngesingisi, I'm sure bazawuzonda very much about love. The love song. Ngiyakhela lakho abantu abathanda nayo kakhulu ngathi indoda ethanda umfazi wayo kakhulu uthi nike uthando nike uthando. Yes, so like ngahlanganisa full bomb aqala ngoba le ngajala obek mode ngibonye amatopaza zimasha ama keyboards lapha angicothe ngitshala ama keyboards ngoba ingoma engithanda kakhulu engayibhala isithandani ngoba isithandani xa sihlangene ziyakha umuzi ube muhle into elothando kuyaphumelela. Yes.
Chophele ukuthi liuzwa njani umculo lo uphuma kuhle kumbe yawuthakazelela kumbe ngabe uhamba njani unqophele ufuna ukuba wazi ukuthi yena limthanda kanganani njalo salethulula phela ihlandla elesine kusasa lo mculo wakhe. Siyabona lapha-ke kulosikhumbuzo umlalazi uthi mbukele babadube baba mlalazi singazi ukuthi uvuka njani lapho khona khona ngapho uzobuya-ke ukumbuzima labe uthi ye unjani Dube nyaphila kakhulu basekhulu uyabhala lapho uthi munjani ye kunjalo ke kuzobuya ke uShila Sibanda uyabhala lapho uthi abantu abayekele ukuthenga if befuna i-US dollar wonke umuntu angathengi lathi ama-diaspora singathumela imali. Kuzobuya ke uDingani uyamphendula lapho uthi hayi phela Shila kwenzakala njalo abazali bethu bangahlupheka khona ngale-ke ekhaya sishayani futhi umculo ye kunjalo. Lomnandi kakhulu silo kwanqo blessings nqo enkomo njengokutsho kwami salibhakulela futhi kusasa okufanayo singahlukahlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Bimbayi Tswankira iJava eHarare namhlanje. Amapholisa ensita abikwa ukuthi adinga ngamehlabomvu ingwalo zezaphu ezatshiywa ngumoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngukipstube.